Iqembu leSouth Africa elizadibana leDemocratic Republic of Congo namhla ebusuku udingwa iqembu elizaphutsha lihlezi endaweni yesithathu kumncintiswano we-Africa Cup of Nations onawufika emaphethelweni kusasa. Umncintiswano wenkezo we-AFCON lonyaka ukhutshelwa kwele Ivory Coast olandela iligue yeSouth Africa. UThabo Ncube uthi iqembu leBafana Bafana linganqoba nxa abagadli balo bengasebenzisa amathuba abawatholayo.
iSouth Africa ingathatha unumber 3 ngisho ukuba igame le edlulileyo bake bazama ukuthi ukuthi bekore babe la ma-chances amaningi kakhulu ukuthi late place bengazama ukuthi belungisise ama-chances abo ehlohle.
Ubedlalela iqembu le-Toronto kusigaba seBulawayo Province Division 2 nyakenye uRain Ndlovu uthi imbekwa yiyo ezahlukanisa iSouth Africa le-DRC.
Itiki lalizahamba ku-extra time fike uma-penalties even emidfielder iSouth Africa yadika i-cover yaba-defender so yikho kuzakwenza bengakhonsidi kakhulu.
Imvimbi yeSouth Africa uGrant Kekana akasoze adlale namhlanje ngoba watshengiswa ikhasi elibomvu emdlalweni wabo leNigeria. Njalo umdlali weqembu le-East Rovers ompilwe enhle Ndlovu uthi lokhu sekungalisebenzela iqembu leDemocratic Republic of Congo.
DRC yaba unumber 3 yawina 1-0 ubonanga naye South African defense nganiyaleka.
Odlalela iqembu leBulawayo City uNtando Yenkosi Dube laye uthi iqembu leDemocratic Republic of Congo lizaphutsha lisendaweni yesithathu.
Timi ngaba ngunumber 3 DRC Congo South Africa so far type of game ibona idlala ngayo ayi attack kakhulu.
Umdlalo odlala kule Botswana uThabiso Ndlela uthi iqembu leSouth Africa kumele linqobe ngoba limele wonke amazwe yaseNingizimu yezwekazi laseAfrica.
Kumele sirepresente lathi njengoba siyayilandela njengoba amakhelwane at least ngaphume ngunumber 3 yaba ngcono lathi singaba yethu.
Amaqembu asemhlubulweni wangezansi siyezwekazi leAfrica athi leSouth Africa leDemocratic Republic of Congo adibana ngehola lechumi namhla ebusuku. Ikanti umdlalo wokugcina kulo mncintiswano oza kuba phakathi kwe-Ivory Coast leNigeria kusasa ebusuku ngehola lechumi. Iqembu leNigeria likhangelele ukuthola inkezo ye-AFCON okwesine kuthi le-Ivory Coast lona likhangelele ukuthola inkezo le okwesithathu nxa linganqoba. Ngimele Studio 7 kuBulawayo ngingu Joseph Njanji.